So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Ngakuyi-criteria enjani ngikho lokho? Ayikhona lokho ababulethileyo lonyaka.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kamba ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa izitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semanye imali trust kunyunyuta sikuru nekuda kwekuthambiswa nhovane simstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakatipinza mabasa iwayo
kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe ukuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali. Kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zinowa sokunyunyuta vaverenge vevanhu vashinji vachiti aiwa izi zvakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndopachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kunokwira kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuvedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstat ukubala abantu bathiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo-ke thina lapha kuzimbabwe teachers association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach-e retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena ku-census umsebenzi qeda ukusebenza pheluza thola la uyinzuzo. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ize-national umuntu wonke layo uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi ichona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuye kwayenzwa yini i-medical examination yakhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lo umsebenzi? So thina sithi hayi asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona khonokho kumbala.
eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi. Nxa kuyi-circumstances sezikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho.
Iphephandaba le-Newsday lithi ugatsha lwe-Zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-PF ukwenza lomsebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le Medbank logatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yesimbisa brands oluthiwa Inbox. Lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yesimbisa brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somkambo wensitha. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlopho ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe. Usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe, okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siya phezulu kuso sonke isikhathi, okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe. Kanti-ke kayisiloqinisa so lakhona lokho. Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana, adinga abathakathi enguhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda, adinga abathakathi abangekhoyo, kanti ukuphela kwamandla emali kukwenye indawo, hayi kulabo bantu abaqanjiweyo, hayi kulamakampani aqanjiweyo.
Lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe, kukhanya kuludaba olungani alucacanga, ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle. Kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leli leZimbabwe singawi ngalokho esikubona?
Ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho. Kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe, kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula. Kanti-ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle, lokho kuthiwa i-balance of payment, okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla. Lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje. Okukhona kathesi yi-corruption, okukhona kathesi yikulahleka kwezomnotho. Kumele kulungiswe ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo, hayi ukukhuluma nje ngomlomo. Politiki uqala, ezomnotho zingaqina zilunge, sezilungisa njalo le dola leZimbabwe yonke into sihamba ngendlela efaneleyo.
Umbuzo wami wokugcina, amankampani wona lawo amabili avaliweyo, kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza umsebenzi?
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine, ezomnotho ziqine, lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasoba ngani babo, ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni, izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki, ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu, ezamakhampani abo, siyakwazi sonke lokho. lokho ngakho ke laba bakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihlobo zabangasobangani babo kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono womweliso
umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo esehavron kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esithale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa esitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi kulabo ukuza abathengisa ukudla esitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isigqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo yikuthi iningi labokuza laba abanamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabokuza kodwa yindlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaStara abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebuqanele simo esinzima kwele South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabokuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlala eHabron uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala ingxabano phakathi babemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi uthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutshiyeneyo ezistritini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwele abeZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe afana lomnumzana Zenzomoyo bathi ungahlaliseki okhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la ikakhulu nalana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo utha kumangalisa ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors eBotswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakali ngendlela okusekuza qhubeka ngayo manje kulandela lokho okwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalwane zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya isitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangelo esiphuthumayo esivela kumaphephandaba achiyeneyo. umsakazo weZBC uthi obe umholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Kubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kunxa zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani? Niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya mudube lona ubuya endaweni zenkaya. Ya hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya izange yalunga kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula kodwa ke kuzange kube lokujabula ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyani ndlela yokuthi kwakubanjisweni abantu abanye abantu bemachonaland bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo kanti kufana nokuthi babengekho bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under zipra forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzwisa usizi ukuzwa abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono kwathi mase ufika isikhathi sokungathi bayajika nabo bajika abantu bezani babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare amafemu ajika kwafakwa amasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyonto ekahle leyo. Hayi ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 njani? Hayi, siziphilele nje. Silokhu sibheka umuma waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene. Laphana nje kuhlangahlangene mpela. Labo siyabathemba kodwa hayi. Kungathiwa ngani idonki encane, izani idonki enkulu. Bona sibe ngani idonki encane. I-CCC makuwukuthi yona ihlukile kule ZANU-PF. O-Vice President abangu-2 badingani. Ngoba leso i-strategy se-ZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. Uchamisa la sekubuya nge-strategy se-ZANU-PF sizoba lawo vice president abayi-2 ngabani? Indaba engasidingela u-vice president oko-1 either ngu-Holtzman ungu-10IB obe yi-1 kuphela kule vice president oko-1 njengalapha e-South Africa uMalema ungu-president wakhona ngaleli mpumbo kodwa wakhethwa wakibo khona leli mpompo ukuthi ebe ngu-vice president wakhe. Wena kwehlulwa yini ukuthi ezikhethile la u-vice president wakhe ekhe lo 10IB just
asidingi ukuthi kumbe ngwakidi nga kakhethi kube lo vice president oyiwani baso kusiba lawo vice president abayi 2 sokukonfuse abantu phela ngoba lesi sazi ukuthi istrategy sokuncindezela amandebele sezani PF chamisa kabe lo vice president kowani lokho ukuthi ba lo vice president abayi 2 hayi usuke sekonfuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho le idonke encane phela le CCC futhi lo bengathi ingene vele izabe lokho kuncindezela amandebele wayi unjalo nje okwezani PF so ayi kuzima kuhlangahlangene impela hayi ngoba sisisabotela ukuthi amaparty esindebele hayi ngoba kulanjana amaparty esholeni lokho hayi ngani ukuzivambelela mpeli ngoba akhitha amaparty wonke alo president one vice president uyiwani lokuthi asokusiba nawo vice president abayi 2 ngokwani mhlawu ngakazi kubone sokubona kwana bezimbabwe kweshishwe amafinalend ubu amhlawu akakukho lokho u vice president kabe yiwani nampano chiwenga uchiwenga ungu vice president ngapha se minister of health kahle kahle lapha vele kuhamba njani izwelana lelana alithathekanga lelana lizo kube nje kuyakhisikhale one time uto yizona lalombuso khona vele hayi ngoba lapha nayi lana lizwe lelana right hand labo yangendlela labo yangendlela engara right hand labo yalidunuzile lana lizo
hayi Studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela izinamba like ndikhethe nama ezinto sithi kwa Studio 7 ziraid kakhulu like ebuzo ezizibuzwayo like ngelowa party yelanduka yeZimbabwe zanoPF hayi thina sizalwa pha ku 1980 but asanga sabone into like isijabulisana ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singathi hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya neindependent because kuvuyile ukuhlupheka cha
sasibonana sasibonana ku Studio 7 sasibonana uDunga Gypsy uDunga sasibonana bantu marvelous linjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila wona ntembi siyaphila sibi hayi sona ine hayi ukugodola ngapha kwagodola sibi kodwa hayi yenti nje ngifaka umbono onyana lo wami ngubona mana yazi laphana kulamanye abantu mana ababiselilize emuva uzathola ukuthi abantu bani baba into yibe bavane lelo mfana omncane lihamba lo mfana omncane kebe zama ukuthi at least ba zama ukususa lo ndoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxa ngithi ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo akuphuma soze phume noma ngaze bemudle emabathi kumakhetho lapha soze ke bephume esikolweni kasoze uzenze okwenziwa ngubhuti wakhe umna omgabe oyikho aza kwenza uzalile esikolweni ebese sithe na ye yakho kidwa amakhetho ukukhetho kutsha khetho kutsha into engibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usibala badla izimali bathunyezela izimali ezivele emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamapulazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba abantu laba basibisele muva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi uyeke kubona ukuthi hhayi into abazenza ozimbi angikwazi ukuthi zingamenza njani indoda losile ngamukhangele Dunga ngibomile kakhulu ngibomile sibili kakhulu lonke be-Studio 7 ngiyalibonga umsebenzi eliwenzayo danki makhiwami ake ngamakhiwami adlela uhambise njengoba liwuhambise umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-Studio 7 lezisebenzi ze-Studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona ngikuba lisenze uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali ezimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumende kazisani kanono kodwa ibhondi kwezinye indawo liyachaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami GMB ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze sithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyeyana njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kanjintshile intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina sasiyikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bhondi ithathi inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu yabi njani khona so ngitho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa ukuthi uyinto esikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibonelisa lonke abalaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG number into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi abantu baseZimbabwe yibo abaganga eSouth Africa. Lishiya ezinye inhlanga. Khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi ne lizaphila njani nabantu, ngoba lina alifuni ukuphila nabantu, lifuna ukuphila neyinyamazana. Okusalayo ikuthi ne umphakazi ungama ngeenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu. Sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu. Nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku-MDC nakuzano. Siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe. Ngenye imini bazodla amathambo thina sesidla inyama. Impela bazinuka amakhwapha laba abantu abasapota abantu baseMpumalanga besibulala benza kanje. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo, eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakweleRussia egoqela amalunga edale lephalamende. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa eleRussia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela eleUkraine okwenziwa ngeleRussia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Senzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia. Kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga leNATO. Ngoba uma isiba lilunga leNATO kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha iyikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yaseRussia isondele kakhulu esayidini laseEurope. So yilokho ngaphezu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya nyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenews ukuthi kuvele kuhle kugeduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuwukuthi iUkraine ingasibe yilunga leNATO. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin, ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga beNATO. Kodwa ke njengobani kunengxoxo eyiqhubekayo phakathi kwayo neRussia, engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhluliwe, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazochela ngokwalesiya simo sakuqala kuseyiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha eleBRICS. Futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa iChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho. Kuzoba iblokhu eliqine kakhulu elizobe linamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union, ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia, azobe esabalele lawo mazwe.
emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwa ngamali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.